Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alibuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ka 13 kulwezi 2019 ngo Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, umphathi mtambo wezobudlelwane lamanyamazo omnumzana Sibusiso Moyo uyelatshwa esibhedlela se South Africa. Lanxa ibhanga le-Reserve Bank lisithi amabhanga atholile imali entsha ngomvulo, abanye bathi abayifinyelelanga limali izolo kodwa baphiwe ingcosana yama-bond note njengensukwini.
Kuzofanele ngithole i-allocation yami eviki yonke $150 but ngigcine ngithola $40 kuphela.
UZulu usesole uhulumende ngokuqhubeka exotsha odokotela sebelenyanga ezimbili bekhalale umsebenzi phezu kweholo esithi lokhu yikubulala ugatsha lwezempilakahle.
So ngazikhangele abodokotela lokhu, awungeke ube lomntwana wena ozathona ekugidisa eyakhe ingoma emzini wakho. Ngakho ukuthi usekhulile uyamnika isinda ukuthi kahambe uyamthayela ihlahla laphana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umphathi mtambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uyelatshwa esibhedlela se South Africa. Umoyo uyadinga ukwelatshwa kwele South Africa ngemva kwensuku ezimbalwa uhulumende eqotshe odokotela abakade betshengisela. Isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba eloba ebulenjini beTwitter uthe umoyo ubevele emele ayehlinzwa kodwa kavezanga ukuthi ubulawa yini. Lanxa ibhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe lisithi amabhanga athole imali entsha ngomvulo, abanye abasebenzisa la amabhanga bathi abayifinyelelanga limali izolo njalo baphiwe ingcosana yama-bond notes njengansukwini. Ibhanga le-RBZ lethule imali yesilinganiso se-$2, $5 le-$2 yamatshe ezasetshenziswa ndawonye leyama-bond notes evele ikhona njengenjongo yokuqeda ukusilela kwemali elizweni. Usomabhizimusi umnumzana Bednico Bebe njalo ongumkhokheli wenhlanganiso yabaqatshi abakumsebenzi wezimota eMotor Industry Employers Association of Zimbabwe uthi ungomunye ongayitholanga imali njalo uchasisa umbono wakhe ngalolu daba kwingxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Andileke banking afika ke ebanki bantshela abantu kwakuqala imali enjena le abakazinayo abakayiboni. Okwesibili abakakhweza amalimits akhona ngoba imali leyo abakayiboni. Kuzokufanele ngithole i-allocation yami eviki yonke $150 but ngigcine ngithola $40 kuphela.
Ubona ingani ukufika kwayo kuzadala umahluko yini?
Kukhanya ngani sokuzaba nzima ukuthi kudala umehluko ngoba kwehlulekile ukudala umehluko ngesimemezelo esiyenziwe ngupresidenti-ke eseralini khona le eMashingo. Nako ukuthi leyo mali kuthiwa ikhona kodwa kayikafika abantwini kuthi ukuthi ivele yona kasiyo mali eyenelayo kumbe mhlawumbe vele kunzima khona ukuthi iyenziwe ibe yimali eyenela abantu. Yikho lanamhlanje lokhu ingakabi khona emabhanga kodwa yona sikhulumiwe ukuthi ikhona. Ungakhohlwa ukuthi khona ku-monetary policy kwakuvele kuthiwe khona-ke izaba khona ngeviki elidlulileyo, asiyibona ngeviki elidlulileyo. Sekwathenziswa-ke ngupresident ukuthi iyaba khona ngomvulo nalo asiyibonanga futhi. So khonakhana kodwa kutshengisa ukuthi khona kula mabhanga, nakula mabhanga njalo angiboni imali leyo isiba khona iqeda udubo. Njalo udubo kaliqedwa yimali. Udubo lwabantu kufanele liqedeke ukuthi kudale imisebenzi, kuvule ama-factory, kwenzela ukuthi abantu basebenze, kwenzela ukuthi leyo mali efunakalayo ibe iyinto ebhadala umsebenzi ngezinye indlela ngesilungu kuthiwa yi-production, ibe yimali evela ku-production. Leyo mali isiphonga ukuthi thina sifuna ukuthi kube le mali imisebenzi ingekho, ama-sector engasebenzi. Mbona ngani kuphupha nje kuphela. Ungakhangela lezenziwa emgodini, sibala emaphephandaba ukuthi kulabantu abangu-105 ababuleleneyo begamulana ngamabhemba begamulelana igolide khonokho kodwa kutshengisa ukuthi khona kuvele ingabangcoza kakulanto ephumayo.
Ubona abantu beyibuyisela yini ebhange ukuyayigcina nxa isike yafika ezandleni zabo kumbe bazayitshwathika yini?
Nge ngikhulume into eqakatheke kakhulu uhulumende ayibalekelayo eZimbabwe khathesi izinto esizisebenzisayo ngithi mina izinto ezisetshenziswa abantu ezinjengesepa ezinjengamafutha ezinjenge ngaphandle kwempuphu kuphela nayo futhi sizashota sizavela kwamanye amazwe zonke zivelela kumbe eBotswana kumbe eSouth Africa. So ngenxa yokuthi zivelela eBotswana kumbe eSouth Africa, eBotswana kumbe eSouth Africa kabasebenzisa amabond basebenzisa either iRand kumbe ipula kumbe iUS dollar bayayithatha. So ngezinye indlela ke abantu bonke ngenxa yokuthi bayabefuna ukuphila bazayithatha naleyana imali emabhanga bahambe bayedinga imali eyangaphandle kwamazwe emkambe emnyama ukwenzela ukuthi bakwanise ukuthi barane iimpilo zabo ngoba even kubusiness sikhuluma iqiniso into zonke ama-input e-business khonapha eZimbabwe kumabhizinisi amalutshwana asasebenza ama-input wonke athengwa emazweni angaphandle. So nxa umuntu ethola inzuzo yakhe kubhizinisi kuzagijima emkambe emnyama ngoba amabhanga akawalayo imali yangaphandle. So khona kuphana kodwa kuza kwenza ukuthi imali yona leyo ingabi khona.
Lo-ke ngumnumzana Abednego Bebe usomabhizimusi njalo engumkhokheli wenhlanganiso yabaqatshi abangumsebenzi wezimota eMoto Industry Employers Association of Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. UZulu usesole uhulumende ngokuqhubeka ixotsha odokotela asebele nyanga ezimbili bekhalale umsebenzi phezu kweholo esithi lokhu ikubulala ugatsha lwezempilakahle. Uhulumende wazise izolo ukuthi kuliviki uxotshe odokotela abangamachumi ayisikhombisa lanhlanu i-75 okutsho ukuthi inani labadokotela asebexotshiwe besetheswa umlando wokukhalala umsebenzi ngaphandle komthetho selifike kumakhulu phose amathathu i-286. Umphathindambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa uthi ukuthoniswa kwabanye odokotela ngecala elifanayo kusaqhubeka. Le into esolwa ngabaningi abathi uhulumende kumele engezelele odokotela iholo hathi kubaxotsha emsebenzini. Unkosikazi Mutswangwa uthi lanxa beqhubeka ngokuxotsha odokotela laba uhulumende uzimisele ukukhulumisana labo njalo uthi bazahlangana kusasa. Ukuhlaziya lolu daba untungamile Nkomo weStudio 7 uqoqe lelunga leMDC umnumzana Edwin Dlovu endawonye lomsekeli kamphathintambo obona ukuhanjiswa kwembiko ngemitshina yakulezi nsuku umnumzana Dingumuzi Phuthi ongummeli njalo webulilima West edalele parliamente ekubandla lezanu PF. Uphuthi nguye osungula lingxoxo.
Kanti vele lizaba lilizwe bani elizaba labantu kumbe izisebenzi ezizahlala zisethusela. Sikwazi phela thina ukuthi ukwethusela lokhu kakuveli kubo bona laba abantu abakuthiwa izisebenzi. Abantu bona laba nxa kungena okunye okuvela ngaphandle ngabantu abafisa ukuhlala phansi bazwisisane lohulumende kodwa siyasazi isandla siloboya esivela phandle. So ngasikhangele abodokotela lokhu awungeke ube lo mntwana wena ozathona ekugidisa eyakho ingoma emzini wakho. Nxa kuyukuthi usekhulile uyamnika indawo ukuthi kahambe uyamthayela ihlahla laphana. So odokotela abangafuni ukuhlonipha isifungo amboni ukuthi bebengasitshona behlonitshelwana ngoba umuntu ozondileyo sengayenza olunye ulutho olungafanelanga ngenxa yokuthi uzondile. Kabadedelwe banikwe isikhathi sokuba laphana bese kufithi labo-ke abazimiseleyo ukuhlonipha izifungo basebenze ukwelapha abantu.
Uyamuzu babu Phuthi Ndlovu uthi kule sandla semfene kudaba lwabodokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi lolo.
Kuyadanisa ukuthi ubaba nxa abantwana besiya kuyo abathi mzali silambile sifuna lokhu lalokho umzali ade hayi lina litshelelwe eceleni ngumakhelwane sendixotsha ngisalifuna emzini wami kuyabe kungubaba onjani nalowo. Okwesibili uphuthu ukhuluma ke ngokufunga lapha. Umuntu wafunga okokuqala ukuthi uzaphatha ilizwe leZimbabwe kuhle, umnanga kanje ngomongameli welizwe. Abalandeli ukufunga yibo uphuthu ukuthi bazasupervise executive njengama-members of parliament. Babona ukuthi umthetho uyalandelwa, abantu abantwana beZimbabwe baphila kuhle. Singakakhulumi ngama-doctors ukuthi bafunga. Yikho ke oyehlulekileyo ngubaba uyolahla isifungo sakhe. Angahambi ayekhuthizela ebantwaneni abesebaxotha ngoba abantwana bakhala ngokudla babasilambile. Xa ulambile ungumntwana uye emzalini wakho, akumelanga abe yicela kwamakhelwane. Njalo nxa kubonakala isandla esiloboya lesi kangikwazi ukuthi sivela ngaphi, ngoba nami nginje khonapha ngilambile, kangikwazi ukuthi nami ngumuntu wangaphandle yini. Ngingakomplaina ukuthi ngilambile semele yentshengisela sengibothwa kuthe kule sandla sangaphandle. Yasilekeleni umkhuba wokuthi sisole abanye abantu kuphela thina singazinuki amakhwapha.
Baba Phuthi, isikhangele ngesikhathi ubaba uMnangagwa exotshwa ngumgabe kuhulumende esikhundleni sokuba ngu-vice president. Umgabe wamxotsha esithi uyehluleka umsebenzi. Bakhona abakhulumayo lamhlanje abathi hayi, kukhanya umgabe wayelungile na kuphela umnotho ukhanya uyamehlula ubaba uMnangagwa. Ungathini ngalokho?
Umgabe kazange axothele uMnangagwa ukuthi wehluleka umsebenzi. Umgabe wayesegondolezelwe. Kwasekubonakala uMnangagwa wayengumuntu ongafakeki emdulini. Wawusithi loba umthethisa ekwazi ukuthi ubafuna ukuthi azaphendule, wangaphenduli, babe besiba frustrated bazonda. Wathinga iqhinga lokuthi sengaxoxwa.
Ndlovini, uthini wena ngalabo abadayi mhlawumbe umgabe wayelungile ngokumxotha uMnangagwa esithi uyehluleka umsebenzi?
Umgabe wayelunge kakhulu ngokumxotha uMnangagwa akukhulumayo. Yikho kuliqiniso esikubona kuthenzakala. Ukuthi manipulative iqiniso indlela asebenza ngayo. Ukuthi yena akakwazi akwenzayo kakwanisa ukuhambisa intuthuko phambili. Yikho kwenzakalayo, yikho esikubonayo kuthenzakala kathesi. Umgabe wayeqinise kakhulu.
Lo ke ngumnumzana Edwin Dlovu ongwebandla le-MDC ubexoxa endawonye lomeli webulili maWest edalela ePhalamende umnumzana Dingumuzi Phuthi webandla leZANU PF. Uphuthi usanda kethwa njalo ukuba ngumsekeli kamphathi Ntambo obona ukuhanjiswa kwembiko ngemitshina yakulezi nsuku. Asenelisanga ukukhuluma lenhlanganiso yabodokotela ngalolu daba. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende uzahlangana labodokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi kusasa bexoxisana ngokwengezelelwa iholo lokuthuthukisa umsebenzi wabo ngokuthenga imitshina lokunye abakufunayo. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi ugatsha lwezendle olwe-National Parks and Wildlife Management Authority luthi sokufe indlovu ezedlula amakhulu amabili. Lolu gatsha luthi sokunemizamo yokususa inyamazana zendle endaweni ezihlaselwe yikusilela kwamanzi lamadlelo. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu thina lina abalaleli bethu ngendaba elizithumela ngapha nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Siyamangala ukukhuluma kwabanye abantu kwamabhange elizweni. Thina eGweru Midlands FBC Bank ngibekhona ekuseni as from 5 kwafisikhathi sosokuvula ebhenki ngangena sathola ama-50 bond only e-old money futhi kungela entsha okuyinto ebuhlungu kakhulu kuyamangaza ezwane yokubukaanye amabhenki beyokuthola. Zakhona ziyahlupha, ziveri baza ziyaqinzo vele ziyabhowa zonke. I-FBC Bank branch is the worst branch. Abakwanisa ukuphatha abantu, they are so rough. manager wakhona ngakwazi ukuphatha abantu even phandle nale ku-queue yangkhona kule favoritism ethize kulobutsotsi obenzakala abungaziwo la ngqonto akula order at all le mali asitholanga ngendlela efaneleyo sitola ama-$50 akudala kwabe kuthiwa kusepha ama-$300 is totally useless out of ngokuthola imali zisiholele emsebenzini ziphiwe ngama-QR ethu siphiwe ngama-envelope sumbe sibalelwe fair sihambe ebhenki siyazibhenkela ofunayo ozicela imali yakhoukuthi $50 iphakathi imali yami that's useless that
siyajabula uma sizothiwa imvulini ethile ancane ekhaya usenza sibe nethemba lokubana uzoba ngcono uma kunganetha amanzi abantu bathola amanzi okuphuza esifuyo nazo zincedakale utshani kuhlume ngoba yibe sekunzima
vele lizwe bani elizovuswa ngabantu bezanupf manje sebe sithi kule bhajethi ibhajethi yomnyaka ozayo ibhajethi yani kamnangako kambe umnangako uzathi khohlale kanje ekukhuluma igama elithi ibhajethi loli igama elithi ibhajethi uyalazi ngoba manje babhizi bakhandana amakhwasha la angasebenziyo banikeza abantu amakhwasha bona bathatha imali esebenzayo benikeza abantu amaphepha mhlendle litshela ngithi lo muntu ucorrupt lo umnangako avele ngendlela acorrupt ngakhona nguye umuntu ukuthi kube ngawo uyejele lo kuthi akule ama-commission ama-commission adila ye-corruption kanti ama-commission akhona abopha banjani echiye umnangako umuntu ucorrupt kanje umuntu osiqeda abantu elizweni abopha obani labo nabogumba ukuthi ababotshiwe ubabotshiwe uzoqina ngegama ukuthi babotshiwe kuphela angekho uze ukuthi uyabhantinta khona vele wakwabomi isele elibophe elinye isela liyabophe elinye isela lisithini lithi qala kuphi ngamanga nje ezanup f le izanup f umuntu omaziyo obhantintayo vele ngubani umuntu omaziyo osejele wezanup f ukuthi awayenza into embi ngubani ngoba amasosha abulala abantu usuku zonke amaphoyisa abulala abantu usuku zonke umnanga kuthumba abantu usuku zonke why kongalaba abantu bonke laba bengabotshwa kodwa uzota ye kule commission ephenya i-corruption iphenya i-corruption iphenya bani ichiye umnangako iphenya bani sisikhathile thina abantu bezanup f la
uvuka njani umsakazi ekuseni ngisacela nje ukuchaza enyindi la ngokubona kwami okwenza ukuthi sihluphe kangaka kuleli lizwe msakazi ukuthi sihlukene kakhulu siyayisola izanu kodwa ngicabanga ukuthi thina siyizanu ngokwethu ngezenzo ngoba khangela lapha msakazi ukubeni ngabe sibumbene senze into eyodwa nanxa sikhipha leyo zanu sibambene kodwa uzathola ukuthi kusukela emasontweni nakuma-opposition parties singaxabana noma nje singezwani ngento encane omunye usephuma siyavula iba ngixotshile phathi yakhe eceleni omunye siyavula ibandla lakhe ibadla imali e-Church of God khonokuyana msakazi kubonisa ukuthi sihlukene sikabekwazi ukwamukela ukuthi nxa singabonisani noma singaboni ngasolinye sisomele ukuxatshwana so isizanu akumelanga sisole kakhulu thina ngokwethu senza imisebenzi yesizanu singaboni ukuthi senza yona akuqale sibambane thina kuqala msakazi singabambana sizokwazi ukukhipha izanu asingayisolini izanu ngoba thina vele senza imisebenzi yesizanu ungabambani kwethu siyabonga
linjani mthakazi liyabona kwesinye isikhathi kuyadingakala ukuthi sifunge ukukhuluma nje iqiniso nje ngendlela eliyo lona iqiniso uyazi iqiniso elikhona ukuthi abantu bayibithi ngempela sometimes singathola ngani ukuthi abantu basibandlulula kodwa ezinye izinto vele zinjalo kula bantu abavele bangageziyo vele khonapha kanye nesekhaya siyabezwa unalowo muntu okhulunywa e-South Africa siyakwazi sonke vele ukuthi abantu bakithi bavele bazwakana ngokunuka lasekhaya bavele bakhona bona abantu abantu siyabezwa and nxa vele sizikhuluma iqiniso ingaba nje into ecunula abanye abantu kodwa liqiniso ukuthi andivelelo liqiniso livele liyababa nje kulo mhlobo othile nje esikwaziyo sonke and umhlobo wangikhona vele lanxa ungazukufunde kanjani ispecial amazinyo vele kuze kokuthi bacuphe amazinyo ungani vele kungumuthi kubona abanye abantu siyabazi nje sonke ukuthi yibaphi bona abanye abantu so njalo enye into enza ukuthi abantu laba banuke abangeke bayekele ukunuka ngoba bahamba sibili uma ngomuntu umuntu ethwele izikhwama ethengisa elangeni lichisa loba kunjani wabona ukuba khonokhwana nje ngenye into eyenza abantu bakhona basuke benuke kodwa ngaphandle kwalokho bevele labo abantu bakhona amanzi hayi angikwazi ungani bazila amazi lo futhi ungani ungaba ungani kuba into emithi nje kubona abana abantu yabazi nje afuna ukukhuba khuluma nje ngoba kuyaba ngani ngiya pinpointa kodwa abantu bayithi liqiniso mina lapho engikhona khona phela umtshana bavele banjalo baziwa ngokunuka la khona ngale goli vele ngiyahamba mina kakhulu ngiyabezwa banuka both side lesemlomeni lemzimbeni kamakhwapha wenzi mina ukugeza ngawufundisa isikolo mina kangifaki iroloni mina kangichovi iroloni ngangcono nje ngisebenzise iphefumu ezigqokweni nje but awungeke ungizwe nginuka lanxa ngingaginqa aphunga uba ngamazi nje asikoli safundiswa esikolo ukuthi uma ugeza ufake isepe emakhwapheni ukhuhle khuhle ngesaka lapho lasemgogodleni lapho ukhuhle uma ugeza uma ulesi khathi kumele ugeze kathathu ngelanga uyageza ekuseni nxa uvuke uyageza emini nxa ungange emsebenzi uyageza nxa uye emsebenzini kumele ugeze kathathu kabili ngelanga le msebenzini uma uleshawa ngesikhathi seselanshi uyageza so abanye abantu vele kabakwenzi ukugeza umana nxa ephuma siye somewhere mina ngazifundisa ngalana into vele from school angigezi ngokuthi ngiye emsebenzini loba ngiyaphuma uma ngivuka ngingena emanzini iyageza liqiniso kabaphoxa asuthi baphoxa abanye abantu bakithi bantu balephunga labo vele baziwa ngalo lapho engikhona khonapho ekutshwana vele baziwa ngephunga so into yenza ukuthi umlomo unuke yini umlomo unuka ngezizathu ezimbili uma ungakhuhli ulimi uyakhuhla umlomo ukhuhla ulimi nxa ukhuhla ulimi kahle lo mlomo ugeza kahle uze umlomo lokhu unuka isisu siyakho sabe sikungcolile
yibo ke abalaleli bethu abasithumele imlayezelo yabo nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 kodwa ke siyalicela ke balaleli ukuthi nxa lithumela imlayezelo yenu lingathuki njalo imlayezelo yenu ingabi mide kakhulu 1 minute 2 minutes sekulungile kodwa nxa selidlulisa ama 2 minutes asoze senelise ukuthi sifake yonke imlayezelo esithola kini hayi siyabonga. Kwezemelika namhlanje lilanga lakuqala lokwethulwa kobufakazi bokuzama ukususa umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ngomthetho wedale lephalamende othiwa impeachment ngesilungu emphakathini. Ubufakazi obukhona bebusethulwa nsitha kumakomidi yedale lephalamende kodwa kusukela namhlanje uZulu sezazizwela yedwa ubufakazi obuzethulwa obokuthi impela na uTrump wancitsha ele Ukraine uncedo lwemali nxa lingadinganga udaka lokubhica umnumzana Joe Biden ongomunye ofuna ukuncintisana laye kukhetho lomnyaka ozayo. Lokhu kwenzakala uBiden elokhu ekhokhela amalunga ebandla lamaDemocrats afuna ukuncintisa kukhetho lomnyaka ozayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika. Umnumzana Mandla Mkhwananzi saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani umjaho wabancintisanayo kukhetho lwama-primaries.
Asikaboni kuhle kodwa kuzakhanya ukuthi okuyikho yikuphi. Kufana lezigijimi nxa sezigijima laphana sokusiyafika ama-rounds okugcina. Yabona ukuthi sokukhanya ukuthi endala yiphi. Kasazi uBloomberg lapho ukuthi ulethani kodwa yena uthi ungena ngokuthi bakhanya ngani laba abantu kabagcinanga ukuthi bangasusa umnumzana Trump. Kodwa ngasikhathi sinye uJoe Biden ukhanya kathesi uqinile ngoba le mali asayireyizile imali sibili eqhamileyo. So ungena ngesikhathi esingathina interesting abanye sebephumile. So yikho lapho sokukhanya khona ukuthi onguyoqinileyo mbani. Kuzakhanya asazi ukuthi uletha bathi politics ngomdlalo ongcolileyo.
Ye kodwa siyabona ukubana uvele ukhona omunye olemali kakhulu ofuna ukuncintisa umnumzana Steyer. Kungakusitshona ukuthi ibandla lamaDemocrats lifune ukumelwa ngabantu abalemali eningi kangaka ukubona njani wena
kukhanya imali lo ba ngamademocrats ngoba ama republicans kukhanya imali vele iyakhuluma ngoba la uBiden enjalo andiye wazi ukuthi ubevele ngu-vice president ku-Obama for 8 years. So ngeke abalele abantu abangalamali. So ngisho ukuthi imali yona ngokwayo vele kulo umdlalo wepolitiki iyafuneka. Angithi yabona iyafuneka ukuthi nxa uvele ungalayo, hayi, kunzima ukuthi uphumelele, you know. Imali iyakhuluma.
Okutsho ukuthi uSteyer lo Bloomberg benganqoba na ngenxa yokuthi bale mali.
Ya ngaphandle kwa imali futhi kuya ngokuthi abantu bona bakuthanda kangakanani bazwa njani i-message yakho. Kukhona lapho bathinta khona. Kodwa imali yona ngwaye vele ifanele ibe khona. Ina ngoba njengoba sibona la eMongameli uTrump ube ngumuntu olezimali zakhe. Kodwa ngasikhathinya sokusukuthi ngokuthi ozaba le message yakhe ezafinyelela ebantwini. Ngoba kukhona kathi ukuthi uTrump uvele labantu bakhe. Avele laba de ba promise. Ezinye izithembiso zakhe sesibonile ezigcwalisa njengokuvalelwa kwama-immigrants, konke khonokho ukuthi umdoli. So ngaphandle kwalokho, sidinga umuntu ozakwanisa ukuthi afinyelele kubo bonke abantu, you know. Ozayedlela uTrump ukuthi afinyelele kubo bonke abantu, lalaba basemngceleni. So sokufuna ube lakho konke, sokufuna ube indoda eyisiqhwaka. Ukwanisa ukuba le lizwe lizaphumelela, ukwanisa ukwenza yonke into. Sokufika lapho ukuthiwa khona, you know, the survival of the fittest now.
Hello, okay, ngumnumzana Mandla Mkhwananzi sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika bekhuluma icingweni le Studio 7 esedolobheni le Ohio. Liyazi na ubana sikhuluma nje lumsakazo ukhona kuFacebook. Yeah, bakhona abasilandelayo kuFacebook. Ukhona uMusa Mazibuko othi amavuko omsakazi wami nabalaleli kundawo zonke bese ngixhawula amatitsha egonye enkayi lefamily yami yakuMathema. UMartin Sibanda uthi ngise South Africa. Sicela ilocation kaSibusiso Moyo siyemkhupha la akhona. Hayi Sibanda asiyazi ukuthi ungapi asibe singakezwa ukuthi isibedlela sakhona ungapi ushayila simama baleka uthi kwamnandi ukuzwa isindebele qho siyabonga umsakazi ngokufunda kwakho ngobunono hayi siyabonga kakhulu mabaleka ubelelanga elihle uvusi Mpofu uthi uvuka njani umsakazi ngiphilile okwenziwa izani PF Hayi asazi ke hayi banenge abasilobeleyo lisingilobele lingadinwa njalo lisithumele lama voice notes kaisithathi kefu
Uyasikhohlisa, bona wehlulu kodoba, uyasikhohlisa, bona wehlulu kodoba, uyasikhohlisa, bona wehlulu kodoba.
Ma enchanchancha sibili ingoma ka Cooksman ehamba ke lomandlela sikhobokhobo ingoma enchancha ngazi ukuthi satholakala yini ukho nomlalelo sibuza ukuthi itholakala ngapi hayi sizathi ke silitshela kumalanga alandelayo ngoba sizaxoxa la emsakazweni lapha u Cooksman esitele ke ngedlalade lakhe nqalikhona kodwa ingoma isikhona ye bakhona abaningi abayijabulela kakhulu hayi isikhathi so singasavumi balaleli asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe lingasithinta njalo ngo 7:30 ntambama okwakathesi hayi asiyehlukaneneni siyobonana ke.